Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu wekuseni mhla ka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansili yamaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokuvutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha ephetulo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus.
Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu bahlale bevaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-taxi lamanye amane-social stakeholders ababona ukuthi isilwane lesi sibulawe lokufana singakayenziwe le of damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisayo leMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha ephetulo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leyemaswingo. Lanxa uhulumende esevumela amaningi amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoto ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa loCouncillor weDivarasekwa ku-39 eHarare, umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Kona apa ngikhuluma nawe so imota iku-M kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hayi, lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi tivele umthetho okhona, ipolisi ekhona ithi kakukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane noma ukuthi lihole noma ukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakansela kasila okunye esingathi sikwenze ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar. Khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-America noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar, kabakuvumi konoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi konoko.
Njengomasipala ukusilela kwephetulo ledizili lokho lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kuziphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakhansela akuma high density suburb, lisiyazi ukuthi i-infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe. Okutsho ukuthi kathesi sesibona ama-blockages amaningi angaba yisiko ukuthi lathi siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi kungabi lokugcina sisiba lemikhuhlane ngendaba yamabrokage yamablockages lawa. Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafuta ezimota ezokuthi laba bafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga especially ngesikhathi lesi esikuso ezokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus. Uma kudingekala ukuthi umuntu agijinyiswe ebonakele ukuthi angaba nayo, ingabe idaria lezi eziphumayo, kufuze ukuthi izimota zibe namafutha ngokuphangisa, kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani, uhulumende ancede khonapho.
Lo ngu-Councillor Thamsanqa Hadebe weTsevarasekwa ku-Ward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi sambulala kodwa asizange simudle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula kukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxele uCounselor weDethe umnumzana Stanley Torima webandlale MDC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomweka, sasebenza kuhle, but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe, badabukile abantu bendawo yangkhona. Hayi, umuntu ongekade ekhona vele, hayi, baphathekile kakhulu.
Njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa isilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho, lithole yena esebekiwe na?
Samthola engakabekho abathi bamelela ukuthi abezobalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye, but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha, so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yasama ngakhuthi izinto kungcono siyobonana la engakazi. So besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile. So yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya, ifoni sizelele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani. Yikho sebemtshela lwana ukuthi umuntu lo ohambe kuyomthola lo sesobona khe. So hayi, abantu badabuke kakhulu. Kwaba buhlungu, kazwisa ubuhlungu. One family, one time, 1 hour, 3 hours, and all that. Kwakungukade ungumumo ongarayithanda.
Sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi ezeganga lezi abasebenza khona ngalo, ama-professionals angkhona, baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi. So kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa. So mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolaka ngutshomi ulolaka lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu, so you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa.
Kuhamba njani izakhamizi, ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama?
Asuku zonke abantu bayakuhamba even kusobusuku, but lo mbonakalo wona lo khathesi lezi nsuku batshintshile, kulabalutshwane nje, but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yena leyi singalahlekelwa lempilo. Akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu, lo mntwana wakhe wawulawa phakathi emaphandleni enjenjewu. Khathesi lesi singakwanisa ukuthi sizwisise
sezama ukuthi hayi hlale egangeni umuntu lokade esegangeni but konoko ukuthi siyabisana nomuntu umuntu engasigalanga konoko okujengiswe ukuthi hayi asiso asisalungani isilwane sona leso abantu bahlale levaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe parks lamanye amanesisa stakeholders abone ukuthi isilwane lesi sibulawele lokuphangisa singakayenziwe lot of damage.
Lo umnumzana Stanley Torima, ukansela wedethe engowebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uzakuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium koBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mutswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulo mkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lo mkhosi eTrade Fair kwaBulawayo mhlaka-17. UMavelas Nakamba odlalela i-Aston Villa yeBhilithane yena engowewange nguye yedwa kuqembu lakhe wonconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti le bhola hube liqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikukhuluma lelakhi emakwe lapha eGwanda. Hey, thandi ukuthi ngikhuluma ngodaba lwe-coronavirus lolu. Udaba lwe-coronavirus lolu libhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano liyamaphasika, abantu babe lembuthano. So abantu uzuze la usesesaba nxa kulabantu ababevelela katshana bebuya imibuthano enjengana le ukuthi bagcina bemethekisa into enje plus kukhanya ezempilakahle yakithi ngapha eZimbabwe ivele ikhanya ingani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sikulokhu akuphuthume silimasinyane. Kuthi lalolo daba lukayitayita maruru ayi uhulumende ngabe uyangenela ukuze kuphathiseke laba bemula abala ma esewadlula kulo mhlaba abekwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje cashe nje emthokotho-ke. Hhayi
hhayi thina siyaphila. Likhuluma noNcube sendaweni yaseGoli. Wakathi ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti uma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sisithi uNkulunkulu kalele uSatana, uSatana wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu behlukunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi i-international military ngenele kususele umbuso lo wamasosha lo khona kwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana, ehlukumezeka esizwa izinhlungu evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukumezeka ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokhu kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma noHlongwane lapha obuye ekhesi. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, umphakathi kaHabroni kanti kambe thina abantu bamadoda singakujabulela zonke zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli iphela kungani omama bengaziphileli bodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli nabantwana babo abafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho usendu lwesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele bangelelani ne-culture yabo lalanamhlanje kwathathwa yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukuqinika izimali babe sebeyifaka amakhandeto kanzima singakhangela mina lapha nxa endlala khona ngotshwana xa ngingakhaphampanisi ngibona ngani i-85% yabomama kabayintanga abathathanga njalo sizobafa abathathwa ungakhathaleli ukuthi umuhle okunganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthanga ama-equal rights yanala u-50-50 akusela ndoda efuna ukuhlala nomfazi ngenxa ku-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusisondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi iyehlukana suku zonke imbangela yenaleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo abakubeki khonokho bangaba bahlukuliziwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunohlupho olubuya luthi lulante umuntu ongumama nodasibi phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni iqini eqinisweni ukuthi nxa kuyathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingena emakhanda yabomama enza olutsha lwidivose nsuku zonke kasali ukuze ukhangele okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo nxa kukhangele ngiyabonga
igama lami uSibusiso Nsele ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye lusekhuleta lapha ku-social media kunento engiphatha kabi kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe buruwayo basidelela kakhulu ongawukuthi mina angazi ukuthi abantu basendebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezu kwenu kungani ma kuwukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza ibhaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama qinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle nguhulumende ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama bayalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bethengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngabo mama yikona nithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ungananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa ukuthi ngayo igovernment iyangenela incedise abantu okumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simikubi kangaka abantwana balala bedlile ngabomama bebamba lokhu nalokhuya ngikhuluma nje emakhaya okuncane khonokho okulinyiweyo babhizi bayahlakula bayalinda benze yonke into
ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu imbiko yenu njalo ingabi lamazwi ethukayo kumbe awenketha bechabi likhumbuleke ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo ukhasi lethu leFacebook kanye labasilaleleyo ke kuRadio uGod knows Khumalo uthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo Lupane eJocholo ngiyalibingelela ngiseBrainstone eJohannesburg uGod knows lo Khumalo uJohn Taterera uthi livuke njani sihlobo uMandla Joshua Yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sikuleli eSouth Africa uCaroline Sibanda uthi livuka njani msakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukheni khumalo la osasi kubukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazibuko ntemba incingo lwamniselo waginyile amanye amabizo singakake sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani weAfghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezibotshwa ezingamaTaliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwamaTaliban lohulumende weAfghanistan ukwenzela ukumisa impi labo esileminyaka elithumi lasitshiyagalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamachumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo malicacha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana walelo qembu umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele encedise uhulumende ukulwisana lamalo icacha la. So kwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwatshiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamalo icacha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lamademokrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections, ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders okuzabangela ukuthi kube lukhulu ukuthi amfice lanxa kusalele lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamachumi amabili lanhlanu okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngiyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcothi ecubungula izomotsazwe ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu onganulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment nguBiden. Kodwa-ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusovala ukuthi iAmerica kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi oluncele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu engileqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden sim lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana noTrump kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu uSanders ukhuluma izinto eziphikisa iestablishment kakhulu kuza kuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi ncane uSanders engawina ama primaries onalawe awe Democrat ayidibana noTrump yi-election esiyikhangeleleyo yi-competition esiyikhangeleleyo
sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu uReverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama ungathini ngalo
into ayimelayo kamelanga i-establishment umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle benganakekelwa ngumbuso we-America yibo abantu abamelwe nguSanders njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobadlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle obeluzizwa umbuso usubaphunyukile uTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident uSanders ke nguTrump wamademokrats sikhangeleni ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu ikakhulu abansundu lalabo abantu abancindezelweyo abantu abangathandiyo indlela iAmerica ebuswa ngayo
lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane okwamanje ke nanko umculo kalikhwa okancube esithi ngiqome
Sondela ntokazi ungisabi ntombente izidikele ngaphelela sondela ngikumba kumbe kancane ungisabi ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izidikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesi yasihlahla esilapha niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando lomfotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombaza come stana bana come ntombaza come stana Come sta la pala, come ntombazana, come sta la
Kude mani yiniki zela abantu zevantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngibe
nguno yebo ke umculo kalikhwa okancube kambe bangaka bangakwenza wakuthiwa ngulikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ubuze uqonywe intombazana hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesengelabo kuqala uMK Jau, uSelubane, uNomen Ngwenya, uVusi English. Siyabonga nisidibaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.